impela thina siyalungiselela kodwa sihlutshwa izethu esithi singabhali izincwadi ukuthi siyekhulumisana labo ngoba kulezinye izinto esizibona zinqele. Izeki iyathulela abathi ngesikhiwa baya-ignora izicelo zethu lezifuniko zethu ukuthi sikhulume labo. Kungenani sesiqalisile ukukhuluma lama-province labantu sisebenzisa ibizo elithi ngu-CC, Citizen Convention for Change, ukuthi sithi abantu khathesi yibo abafanele baphume babindane bezanu ngenxa yokuthi MDC useyalima yathatha yathintitha yahlakula. Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuningi babo. Thina sesiqalisile sibili ukusebenza labantu kuma-province wonke iviki ephelileyo le abantu baphathekile belungiselele ukurejista kathi. Sizimisele njalo sile qembu elimelele abantu bema-reserva isithi rural campaign ekhangelelane labantu babemakhaya esingathi yibo abaningi ebenza 95% ezweni leZimbabwe. Sikhangelele futhi ukugola abantwana bonke abatheni 18 labazathena 18 ngo-2023. Hayi sibhizi kakhulu njengoba lisazi ukuthi thina asila publicity eningi. Laba bezanu basebenzisa i-state media le mali yakahulumende.
Labo bathi badinga abantu kakhulu njalo basebenzisa olwabo uhlelo lwama-cells. Kuba nti siyabona abanye ukuthiwa bavela kubandla le-MDC Alliance kumbe ku-MDCT besiya kwele zanu PF. Lokhu kungalithiya lilosekelo oluningi.
Ngicela ukuthi ngitshele uZulu ukuthi amagundwane angake ekuphe indlala uma ulime kahle. Abantu labo kuthiwa baba ngama-defectors abakuthiwa basuka kithi hayi ngamanga. Kungaba labantu ababili abathathu abathengiweyo abalezikwelede kuhulumende njalo abafuna ukudla masinyane ku-government. Abantu abaningi sebebuye ku-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba u-Advocate Tamisa. Ngitho labanye abezanu bayasibhalela bayasikhuluma lathi kodwa bayesaba ukwehlika impisi ngoba bagade impisi eyizanu bayesaba ukuqhotshwa. Kodwa bayasitshela ukuthi nje lokuvota njengoba i-voting is a secret bazavotela ibandla labantu i-MDC Alliance. Izanu isizama ukusebenzisa ama-tactics empi e-gerilla njengoba lezwa u-president wezanu uMnangagwa esithi ama-war veterans kawaqalisi ukwenza khonokuhlana ababekwenza ngezikhathi zempi. Khathesi sesibonje njalo izanu sibisele liyalo kuthiwa ngama-green bomber i-youth national service. Thina khonokuhlana labantu civic society labantu bakaZulu siyakunqaba. Sifuna ukwenza izinto kuhle ngomthetho, singenzi udlame, sincenge abantu njenge-constitution yethu. Umuntu ka uvunyelwe ukukhetha ibandla lakhe olifunayo noma uvunyelwe ukuthi engakhethi ezihlalele. Thina siyakhombisa, siyancenga